ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balusaba lamapholisa lalo bethela itiga ebantwini.
Kwenzakalani kahle kahle, kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kube ngikevanga enzima edolobheni, abantu bayagidinisa kuqalisana ukuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle, ikuhithile la uyithiyegasi.
Ingihithile ilokhu ingihithi ithiyegasi lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
Ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekudibene nabantu, sekuhlangene wonke umuntu, sethonukile bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
Asikakwazi-ke kathesi vela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapholisa. Sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela ama-spines ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala. Ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho?
Ye, yikho kucaphula abantu, abantu bacelukile idolobha lonke lakoleHarare leli kunzima.